Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko zihlobo wathi ngithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela emoyeni kuStudio 7 ngolesine mhlaka 26 Vandlela 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ababe bekhangela ukuthi ebhala yona lethisi kumele besikhathisele ukubana ukubona ababe khona mzwana aze abuye e-UZ kungathi khonokho kwenzakala nini, njalo mbani owayekhona, mbani ongava ukuthi hayi ngamuzwa sibili.
Ikolishi le-University of Zimbabwe selize lethula ogwalo lwe-thesis lowaye ngumkakhe kamongameli uGrace Mugabe eyabangela ukuxokozela lapho isenikwa isicuco sokugqiba izifundo ze-PhD.
Injongo yabo kade ngokuthi inkokheli zama-civil society ziye zihlangane ziqonde ukuze siphume nesitrathesi ukuthi njengoba sesilanda 2018 ama-elections a-2018 i-inthanethi ingayisebenzisa njani ukuze kutshengisa ukuthi abantu bavota njani.
Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ingene umhlangano wokubonisana phezulu kuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku ezebulenjini ukusabalalisa imibiko ephathelane lezokhetho. Uthi-ke umphathintambo wezempilakahle uDr David Balwenyathwa utshele idale lephalamende ukubana uhulumende usethethe amanyathelo okuvimba kumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikolishi le-University of Zimbabwe selize lethula ugwalo lwe-thesis lowaye ngumkakhe kamongameli uGrace Mugabe eyabangela ukuxokozela lapho isinikwa isicoco sokugqiba izifundo ze-PhD. UGrace wanikezwa isicoco se-PhD yikolishi le-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2014 ngemva kokwenza izifundo zenyanga ezithile. Khona kusazakala ubana kuthatha iminyaka ethile ukuba umuntu athole lesi sicoco. I-thesis lay ibonwe ngabaningi ebulenjini kuwebsite yabe-UZ ngolesithathu. Umbuzo olabaningi ngothi kungani kuthethe iminyaka emine ukuze ibonakale ebulenjini. Lokhu kulandela njalo umbiko wabe-commission ebona ngobucubungula amacala enkohlakalo eye-Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, ukuthi sebesenza uphenyo lokukhangela ukuthi uGrace wasithola njani lesi sicoco. Esilesihloko esithi The Changing Social Structure and Functions of the Family, My Brain Child. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Vezi Nkomo ecingweni eseTexas khonapha eMelika.
Isisisi leyi kule mbuzo emnengi okumele iphendulwe ngabantu be-University of Zimbabwe. Kuqalisela kubantu bona lawo kuthiwa ngama-supervisor akhe or ababemkhangela ebhala yona le-thesis. Kumele besichathisele ukubana kubona ababe khona mzwana aze abuye e-UZ ukuzoyidefenda ukuthi azokhuluma ukuthi hayi engubhalileyo yilokhu lalokhu, bembuze imibuzo achasise ngesikhiwo kuthiwa yi-articulating. Kungathi khonokho kwenzakala nini, njalo mbani owayekhona, mbani ongava ukuthi hayi ngamuzwa sibili, mbani ongabhala phansi ethi hayi ibizo lami nanti ngamuzwa sithi so mina ngambuza umbuzo onje. Yibo abantu okumele bephume egcekeni khona abo besikhathisele sibili. Nxa bengekho, hayi iphutha elenzakalelo leli sokumele lilungiswe. Kuyamele bona abakhulu bonke be-UZ or vice chancellor lava kuyamele lo lalo lalo baphume umsebenzi.
Bonke abafunda e-UZ kuyabe sokungasela sithunzi.
Akusela sithunzi, isithunzi sonke sesiphumile. Abantu be-UZ abaphuma khona esibazi abaningi ngabantu abaphuma belemfundo lani kuqinileyo ukubana lapho abaya khona siyababona kuma-industry ukubana hayi laba bengangena umsebenzi. labantu abasebenzayo kakhulu kodwa kubathatha ukukhangelwa kathesa ukuthi hayi ama degree lawa kambele siwakhangelisise kuhle ngenxa yokuthi kulomuntu owaphiwa i degree yakhe eyamanga
ikanti ke yena uhulumende omutsha angangenela na esebenzisa umphathintambo wezemfundo yaphezulu
kakhulu kusemthethweni lokhu ubona bengangenela bayavunyelwa engani khona yena ujonathan ufana kamlevu umoyo wathi ekhona yena waqalisisa ukuthi kulama-degree anjani njani okumele siwakhangelisise yikho esikukhangele ukuthi uma besithi bona kulento lalokhu beyikhuluma esithi i-new dispensation kumele bekhulume khonokho ukuthi hhayi kwayenziwa iphutha kasilikhangeleni kakulungiswa xa bengenzanga njalo ithemba labo siyakahlela khatshana lathi
umnumzana vezi nkomo ucubungulayo ezombusazwe ubekhuluma lapho ecingweni esetexas khonapha emelika Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ingene umhlangano wokubonisana phezu kokubana zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku ezebulenjini ukusabalalisa imibiko ephathelane ngezokhetho ikakhulu indawo ezingafinyelelekiyo lula ezisemaphandleni lapho uZulu athwala nzima ukuthola imibiko ngendlela ejwayelekileyo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumhlangano oqoqwe ngokusebenzisana kwabenhlanganiso ezivalisa eye Media Center kanye leye Zimbabwe Democracy Institute uvumelene ukuba kumqoka ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zasebulenjini ngoba sekuyiyona ndlela uZulu angayisebenzisa lula ukwengezelela kulezo ezivele zikhona okubalisa amaphephandaba, imisakazo yama-wireless labomabonakude. Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso ukuqhuba lomhlangano owenzelwe emahofisini eMedia Center.
Injongo yabo kade ngokuthi inkokheli zama-civil societies zibe zihlanganise iqondo ukuze siphume ne-strategy ukuthi njengoba sesilanda 2018 ama-elections a-2018 i-inthanethi ingayisebenzisa njani ukuze kutshengisa ukuthi abantu bavota njani ukuze abantu baripote ukuthi baphathwa njani makusizwa ama-elections.
Lo mhlangano ogumbo ethi uza ngemva kokunanzelela njengenhlanganiso ye-ZDI ukuba ziningi izehlakalo ezingakhulunywa ngazo kulezo ndawo ezingafinyeleleki lula.
Sesinazi ukuthi kulabantu abaletha impiko yokuthi kulabantu bahambe balandelela bathwele ama-serial number e-voter registration. Njalo kunye sesinazi ukuthi emaphandleni kwenzakala into eziningi ezingaripotwayo ngenxa yokuthi kukhatshana. But sesinazile ukuthi i-WhatsApp njenge-part of i-social media isingenile emaphandleni. Kungasetshenziswa kungokuthi ama-member ama-civil society a-train abantu ihambe ibaskate across the community.
Ugumbo uthi okumqoka yikufundisa abantu ukuthi bazi kwehlukanisa phakathi kweqiniso lamanga kundaba abayabe bezitholiswa.
Sisapoti abantu esizabe sibatrainile sabafundisa ama-ethics imithetho yokuripota. Sisapoti abantu abanjalo ukuthi besiqoqele i-information njalo besenza njengezibuko emaphandleni ngokokuqala mpyana. Okwesibili kukhulunywa ukuthi kumele abantu bebambane. Ama-civil society, ama-social movement, ama-political party, nabo bonke abantu abasupport democracy and human rights bebambane emsebenzi ndawonye ukwenzela ukuthi iinjongo zethu esiyabe sizama ukuthi sizifeze zifezeke ngokubambana.
Lo mhlangano ongenwe njalo ngabaze bemele izifundi zemakolitshini lema-university yeZimbabwe National Students Union ZINASU. Unobhala jikelele weZINASU u-Ashley Funye uchasisa ngobuhle bokusebenzisa indlela zokufinyelelisa imibiko ezenkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa zasebulenjini eze-social media.
Ngasisebenzisa ukuthi siphumele impumela enhle for ama-citizens wonke akuleli ngoba sibona asinika i-space sokuthi sikwanise uku-expressa esebesi kufuna.
Abenhlanganiso lezi bathi lokhu kuzosiza ekuthini uZulu azi amalungelo akhe angaze yavuma ukwethuselwa eqanjelwa amanga kwezo uhanjiswa kukheto. Abangene lumhlangano babalisa abavelele enhlanganisweni ye Heal Zimbabwe, ZESMI, ZINASU, ZIMRIGHTS, Digital Media Society of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, Citizens Alliance Initiative, Platform for Youth Development Trust, Combined Harare Residents Association, Zimbabwe Women in Politics, Lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umsakazo we Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina abalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyathwa utshele idale lephalamende ukubana uhulumende uzathumela ingcwethi ezibona ngokuhlanzeka ezinkonzweni, ezililweni kanye lalapho okubuthana khona abantu, ikakhulu eChegutu elendaweni ezigombolozele leli dolobho ukuyafundisana loZulu ngokuhlanzeka emizameni yokuvimba kumemetheka komkhuhlane wesihudo secholera. Kulabantu abane abasebethe babulawa yilo mkhuhlane abangamashumi amathathu lantathu bayelatshwa sikhuluma kanje. Inhlanganiso ephathisa ngoncedo emazweni asathuthukayo yakwelebhilithane eye-United Kingdom AIDS igqiba uhlelo lwayo lokuphathisa indlela abamabhizimusi asebenza ngawo kulesicelo sokuba lezi nhlelo ngazi yaqhubeka eZimbabwe. Intathele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganeni wokuhluza imisebenzi yenhlelo ze-BIP ukuphela kwayo lokudingakala ukuba kwenziwe kulakusasa. Lo mhlangano wenzelwe eHarare ngolwesithathu ubuphatha indaba ezithile okugoqela ukuphana amacebo kwengcithi ezikulumsebenzi. Umnumzana Thabani Moyo umcebisi kulumsebenzi uthi iBIP isebenze ngendlela ephathise kakhulu ukusungula ukukhulumisana lokhulumende kwaphathisana namabhizimusi athiyeneyo okugoqela nasacathulayo.
Besisebenza ngale nhlanganiso lezi esithi ngama-associations, ama-business membership associations, ukuthi ekhulumisane lohulumende ukwenzela ukuthi nxa uhulumende crafter ama-policies akhe kube nendlela yokuthi singathola maybe ama-small to medium enterprises angathola maybe ama-benefits. Ungakhangelisa kathesi ngo-2018 lomo msebenzi esiwenzileyo kuke kwaba lama-reforms awe-tax. Kuke kwayehliswa i-tax yema-mobile phones, kwaba le grouping yama-taxes for ama-SMEs, kungakhangela i-2018 National Budget Statement.
Kube lesicelo inhlanganiso eziningi zikhuthaza ukuba noma iminyaka yalolu hlelo isifike emaphethelweni, kuyadingakala ukuba yengezelelwe ngeminye njalo iminyaka kuphathise kuntuthuko yelizwe. Umnumzana Godfrey Chitambo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Microfinance Institutions, uthi ukuba umsebenzi omuhle kangaka umiswe nje kokuphela kungadanisa kakhulu.
Ngoba anti uzwa ukuthi abantu bonke nje laba bekhuluma ukuthi hayi kukhanya ngazani kwakusetshenzwa. Kusetshenzwa futhi ilizwe leli lime kanzima. Ilizwe lethu ngamanga kuhle. Asisoli muntu asithini, kodwa sithi ke kathesi abaningazi bemali abe UK aid lava. Bona bathi akuphele thina sithi hayi bese sokuqalishwa kubili ngoba laphana sasiyenziwe omapho yabona. So siyabacela ukuthi kona hayi kubeke nini sibone nje ngoba maybe just another 4 years singathi hayi ingxenye sokuright kodwa kathetha ukuthi sithi sokuphelile hayi.
umoyo waziselwe umhlangano ukuba lolu hlelo luphumelele okwamagama ngendlela obeluhlelwe ngayo.
Bengabe bengakakuboni kathesi ngoba yinto esanda kwenzakala. Iproject ye 4 years ayingeke ibisikhuphe impumela enjalo ngesikhathi esifitshane. So nxa sokuimplementa sithemba ukuthi baza kubona noma iproject isivalile, kuzaba yinto ezizasala zibonakala nxa kubo ama small to medium micro enterprises. Siyazi ukuthi abanye bangabe bengakabi kwazi kathesi, but bengaba kwazi as time goes on bazawabona ama-fruits angkhona.
UNkosazana Lawrence Banda, umongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba inhlelo ezinje ziqhubekile phambili, ikakhulu kumabhizimusi asakhulayo.
Nsuku zonke kulabantu abatsha abangenayo kwi-informal economy, ngoba i-challenge ekhona ukuthi Zimbabwe ayilayo imisebenzi e-formal. Akula ma-industry, akula misebenzi eke lapho kungaqhatshwa khona abantu bayisebenza khona. So i-formal economy yakhula nsuku zonke ukuthi baphathise ngolwazi lakho kokade bekupha kuhulumende kanyele kuhlelweni kwemithetho. Sikubona kuqakatheke kakhulu. Mhlawumbe bangeza ukuthi uhulumende abe le-wisdom thize nxa ekhangela i-informal economy.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Applied Arts and Crafts Association bona bathi inhlanganiso ezifana layo, inhlanganiso ezithengisa izilimo emikambo lezinye esacathulayo, zibona usesekhona umsebenzi omkhulu ku-BIP kulokuthi uvalwe. Inhlanganiso ye-UK Aid yasungula lo msebenzi ngomnyaka ka-2014 ngaphansi kwenhlanganiso ye-Adam Smith International, wabuyisiwa-ke kunhlanganiso ye-IMC Worldwide ngo-2017, wagqiba iminyaka yawo emine mhlaka 31 Mpalakazi ku-2017. Iziphathamandla ze-UK Aid zithi zisahlolisisa ukuba lolu hlelo lungaphenduka na, njalo ukuthi nxa luzaphenduka lungabuya lukusimo siphi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weleMelika yena-ke osefike emhlanganweni omkhulu wezenotho wamazwe omhlaba World Economic Forum uhle wafika ngokwethesa abePalestina ukuthi bayeyisa ilizwe lakhe ngokwala ukuhlangana okwenze lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni waseMiddle East. Umongameli Mohammed Abbas walePalestine wale ukubonana loPence njengoba uTrump isekela ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo. Kuthi ke uhulumende weleSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalwa becatsha besimuslim abe-Al-Shabaab ngeviki edlulelo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha olukuphathelane lokuzika kwengqondo kumbe abahlukumezekileyo ngasengqondweni. Abekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC sebekhiphe umbiko oxwayisa uzulu ukuthi akula muntu olemvumo yokuthatha inombolo ezitshengisa ukuthi umuntu ubhalisile ukuvota, ama-serial numbers. Embikweni munye baveze njalo ukuthi inani lasebenelise ukubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele selisedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5,667,317. Obathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Umbiko wabezeku ulandela izikhalazo zabantu abaningi elizweni lonke jikelele ezokuthi kulamalunga ezanu-PF ahamba ethatha inombolo eziveza ukuthi umuntu ubhalisele ukuvota. Lokhu kwenzakala eGwanda, eBulilima West kanye leCountry Park koBulawayo. Umbiko wezekhi wazisa uzulu lalabo abathatha inombolo lezo ukuthi isenzo lesi sephula umthetho, njalo ozafunyanwa ekwenza lokho ulakho ukujeziswa. Izekhi yazise njalo ukuthi uzulu nxa engahlangana lalolu dubo kumele ayemangala emapholiseni. osebenza lenhlanganiso ezizimele unkosikazi Sichazisile Ndlovu uthe iZEC bekufanele ithathe amanyathelo alukhuni ukuthi izanu yekele ukuthatha inombolo zabantu hashi ukukhuluma nje isethusela amabandla aphikisayo.
IZEC iyakwazi ukuthi kulabantu abahamba becollecta ama-registration slips njalo bethatha ama-serial numbers besenza abakubiza bethi ngama-cell register ama-potential voters abo. Njalo iyakwazi ukuthi lokho kwenziwa yizanu PF kodwa iqhubekela phambili iletha okungama-announcements wokuthi abantu abayizenza khonokho bazabotshwa bona bengathathi action ngoba bayakwazi ukuthi ngobani abantu sebeke bagijima bayaripota njalo namanye ama-political figures aseke avakatshela khona eZEC ebuza ukuthi kungenza njani ukuthi belungisise ama-registration slips abantu abasemawadi nabo okutshengisa ukuthi bakunanzelela ukuthi umuntu uhlala ewadini yakhe kodwa uregister under enye iwadi okutshengisa ukuthi iZEC bekumele iqalise uphenyo iphenyisise konke khona lokho ibone ukuthi ukuthole njani ibisisenza-ke isibonelo sokuthi ngempela bazabopha abantu abathatha lawo ma-slips. Okwakathesi mina ngithi lokhu abakusekhulethayo nje lihaba lokuyethusela labo abaku-opposition ngoba bacabanga ukuthi labo bazagobha begcine besenza into enjengale efana lezanu-PF.
Isakhamuzi semzini we-Country Park wobulawayo unkosikazi Dorica Mkandla uthi uhlalele evalweni ngoba kulabantu ababuza ukuthi babhalisele ukuvota na njalo abantu laba bayabethusela.
Khathesi siyalandelelwa besibuza ukuthi sirejistile yini. Xa sibaphendula ngokuthi yabo sirejistile bathi bacela ukubona ama-receipt aprovayo ukuthi sirejistile. Xa sesibaphile babhala phansi kodwa esingakwaziyo ukuthi kubhalwani phansi ngoba leyana yimfihlo yami yimi ngedokabe kufanele ngibekwazi. Ngoba sokusuka ukusethusa ukuthi maybe siyaphambanisa nxa sibapha kumbe singayekeli ukubapha futhi siyaphambanisa kusuka ukusethusa ngoba abantu ababe silanda kuba kungani siyethuselwa kwezinye isikhathi ukuthi nxa ungayanga uyashaywa kumbe nxa ungayanga uyathini. Okusuka kube nzima ebantwini ukuthi bayekele ukwenza lokho abakutshelayo.
Osakhulayo unkosazana Lebuhang Nare owegwanda kuthe kulabantu abakade bebhoda bethatha inombolo bethembisa ukuthi kulenhlelo zentuthuko ezizanikezwa abantu ababhalisele ukuvota.
Kulabantu abahamba bebhoda lapha bebhala abantu. Uma bebhala abantu baya becela le number yakho eku-registration slip yakho. Singazi ukuthi baya befuna ukuwasebenzisa. Last time babebhoda emayithi bethi kumele uproduce i-registration slip yakho ukuze bethathe i-slip number ukwenzela ukuthi bebone ukuthi uyayi-registered voter. Kulama-projects abuyayo which are meant only for ama-registered voters. Babebhoda bethwele amaphepha. Kulamanye amayouth abhoda. Khathesi sokubhoda labanye abantu abangabantu abadala bethwele amabhuku behamba bebhala. Last time bathi balungisa lenye indaba zamaseli. Khathesi singazi ukuthi babhala besithini kungokwani. Khathesi bahamba bebhala futhi emabhukwini bebhala abantu becela lama-registrations lama-slip number wona lawo futhi.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubekela phambili kodwa abantu abakhubazekileyo emzimbeni bayakhala ngokuthi bayehluleka ukubhalisa ngenxa yobandlululo lokungezwani lezisebenzi zeZEC. Omunye wabalalesi sikhalazo unkosikazi Farah Emnyamana umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila lesimo sokungezwa endlebeni e-Deaf Association of Zimbabwe.
Abantu bokuvotisa laba bayabecela ama-deaf ukuthi babuye le-proof of residence. Ama-deaf amaningi abalazindlu bayaloja. So lapha aloja kuno umama wakho oyabe engakwanisi ukukhuluma ama-sign. But yena umdeaf lona oyabe sesithi uhlezi endlini. Nxa sesiyakhuluma ukuthi ufuna i-proof of residence kayiphumi. Njalo abantu laba abavotisayo bona laba bayachiya abantu labana abangakhulumiyo lokuthi abakwanisi ukukhuluma nabo. So ningachabanga ukuthi amadefu lawo kabafuna ukuvota bayafuna but amaphepha onalawo okuthi proof of residence abalawo. Njalo lokukhuluma labantu labana abavotisayo kabakwanisi ukukhuluma nabo. Amadefu amaningi karejistanga lokuthi abakwanisi ukukhuluma labo and baningi.
Umongameli we-National Council of Disabled Persons of Zimbabwe uMnumzana Watson Kupe uthe abantu abakhubazekileyo kumele babhalisele ukuvota kodwa ukuze lokhu kube lula kufanele iZEC ibeke usuku lapho abazaphathisa khona abangaboniyo kunye labangezwayo endlebeni. Uthe sebeke bazama ukukhulumisana leZEC kodwa lokho bengakatholi usizo.
Abangakhulumiyo kumele ukuthi kona kube lo-interpreter oyaziyo ukukhuluma i-language leyo ngoba nxa kungela interpreter kuyabawuyisela emuva iyethwa ngesikhiwa exclusion ukuvalela abanye phansi futhi banga ngene kuhlelo lokuregister ngale ndlela bagcina labo bengasavuki sesikubonile sesizahambisa umbiko lowo ukuze okubrayila kokuyafanana nakoloku kuyose kumele ukuthi kube le-special day yokuregister abantu abanjalo kulama-interpreta kulama-brayili wale voti imele ukuthi yenziwe nge-brayili so that it becomes yethu yasiyi-secret nxa ingela-brayili nxa ingela-brayili kusho ukuthi vele ivoti yakho uyayibonakala ngumuntu akula ndaba ukuthi umnawo wakho mbani but kamela ukuthi ayibone ngoba eyake awuyiboni.
Lokhu kuqale ukubhalisela ukuvota kumnyaka ophelileyo, abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili sebebhalisele ukuvota koBulawayo, njalo abantu abangamashumi amahlanu lanhlanu behlulekile ukubhalisela ukuvota kuhlandla le-mop-up exercise ngesizathu sokuthi yilabo abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens. Okwamanje abezeki babika ukuba inani lasebenelise ukubhalisela ukuvota selisedlula kancane izigidi ezinhlanu, i-5,067,317. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lila mahabulo uhlelo lwe-Operation Fiela endaweni ezihlala abeZimbabwe abaningi kwele-South Africa, lapho sokubotshwe khona abaningi abatholakale bengela amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho sibalo ludaba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Badlimbuya ngoluthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba selizweni abahlala eHelbro, Beria le-Uvel ngemva kokuba amapholisa amasotsha abogatsha lwendaba zasekhaya abezemithelo labezemithetho emadolobheni bengene bengasalanga nkotshana kulamalokishi ngolwesibili langolwesithathu bezingela izigebenga phansi kohlelo lwe-Operation Fiela. Kulamalokishi kulapho kuhlala khona iningi labakwamanye amazwe ikakhulu abadabuka eZimbabwe. Iningi labo-ke lithi lethuke kakhulu njengoba amaviyo alondoloza ukuthulala abengena ngesivuvu ezitezi kuwiswa izivalo njalo kuhlolwa wonke umuntu ukuthi uselizweni na ngokusemthethweni. Kwezinye indawo bebevimba izitalada wonke umuntu odlulayo etshengisa ubufakazi bokuthi ungubani njalo uzalwa phi. Abezomvikela laba bebengena lasemabhawa kudingeka ukuthi izidakwa lazo ziziveze ukuthi zingobani. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Tony Tinkota uthi kuyacaca ukuthi lolu hlelo ngolokubutha abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Iyangithinta ma isithinta labo abangenamaphepha ngoba kuyazakala ukuthi thina abeZimbabwe sibaningi kakhulu la. Lala maphepha ekhishiwe uhulumeni weSouth Africa asenelisanga isikhathi sabasifishane, iningi lethu alinamaphepha. Iy'gebengu ku-right ziboshwe iy'gebengu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Mesimvundla uthi kusegcekeni ukuthi into abebesabela ngalolu hlelo yiyo esenzakala.
Ngendlela okusuka kuqondiswe ngayo ebantwini usukubona ukuthi mina personally ngisuka ngicabanga ukuthi lokhu ukuthi ifiyela ebheka izigebengu kuyishield, kuyihawu labo lokuvika. But bona injongo kusuke kuyikutargeta ini abantu abangenamaphepha.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Moses Spanda uthi vele uMangoye uyasola ukuthi lolu hlelo lungaqondiswa kuzigebenga njengoba amapholisa amaningi esidlalazo mngane munye.
Ebuya njalo yethu ukuthi uma kusenzakala lezi zinto abantu aba-affecteka kakhulu kuzaba ngabantu abangalamaphepha ama-legal migrant kumbe ngithi nabantu abantu abazithengisele ezitaradeni abazama impilo igovernment engeke ikhona ukuba-provider ngemisebenzi.
Kodwa akumphathindaba ogatsha lezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi akula olecala lobalinganani ozacezwa ilolu hlelo. Kusenjalo abakwamanye amazwe emalokishini eKagiso leKrugersdorp bathe sekuqhamuke izenophobia kule ndawo. Kumalanga asanda kudlula izakhamizi emalokishini la zingene ezitaladeni zatshisa izindlu lamabhizimusi abakwamanye amazwe bebethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa nokumemethekisa ukuthengiswa kocansi. UMnumzana Mbalula owethekelele lezi ndawo wakhuluma lezakhamizi uthe loba nje engavumelani lokutshiswa kwempahla kungenza ukuzatshwala i-Operation Fiela izalubhekisa khona isiyathanyela izigangi lezi ezihlukumeza izakhamuzi. Nale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-University of Zimbabwe selize lethula ugwalo lwe-thesis lowayengumkakhe kamongameli unkosikazi Grace Mugabe eyabangela ukuxhokozela lapho isenikwa isicoco sokugqiba izifundo ze-PhD. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lelisayo, uPresident Jeremiah, ngisithi asibeke ithuba elifana njalo ngo 7:30 ntambama. Lichone kahle.